gesi ludaba olushuphe kakhulu kumbe daba olushuphayo kathesi kwela kithi lapha eZimbabwe ngendlela eziningi ezishiyeneyo. Ngoba siyatshelwa ukuthi amagesi awakho, sibe sesitshelwa ukuthi uhlupho lwezamagesi okuwo ezinye izathuka zamagesi angabe khona ukuthi amanzi ekarib abanzi. Kodwa nxa sesithola imbiko leyo ukuthi izulu likhanya besilibona lisina singazi khona libe lisina njani. Kodwa siyathola imbiko ukuthi amanzi angenile ngayo angena kakhulu. Okokuqala khona kufanele sikubonge ukuthi hhayi amanzi angenile. Kodwa njalo sinanzele ukuthi phela layo isizini yezulu ayikapheli. But eqinisweni yikuthi sokufanele kubonakale ukuthi njengelizwe leZimbabwe kube lezinye indlela ezingenzakala ezokuncedisa ukuthi singakhali kuphela amagesi ayekhalibha ngoba uhluphe sihlalo kade amabhizinisi amaningi ayihlule kusuku makuhle amanye aqhula amanye aqhugezela amanye azavala kuvala ngenxa yohlupho lamagesi ukuthi akusebenzeki ibi namabhizinisi amancane bona abantu abalamabhokisi obalamabhutshi bakhona abantu abangena kumalosi anzima ngenxa yokuthi akulamagesi. So ke esingakutsho ukuthi njengelizwe abe eZimbabwe imini sekhala ngezenzo zezamandla amagesi ababona izindlela ngoba xa indaba yamanzi lokhu ibaliswa ukuthi angene ngade kuyahluka. Kodwa thina ke njengabantu sisahlala ethembeni ukuthi engxenye njengoba phela isizini ingakapheli ezulu lingaqhubeka lisina kuncedisa abantu kodwa wakade ezayo abantu abancediseki sidonsa nzima.
Sikhangela udubo lwamanzi kobulawayo kungenziwa njani nxa kukhangelwa uhlelo lwe-glass block dam luhlelo olungaphutsha nini?
Siyananzela ukuthi izwe linile kodwa futhi sithola imbeko evela kulaba basikhangelele ezamanzi abebulawa sithi council ukuthi amanzi akhanye ngena amadamu amanzi angadabisiyo ngitsho ngoba khathe sikhuluma kanje siloku sikhona apha sikulod shedding okutsho ukuthi amanzi aloku equnywa ukwenza ihlela amanye akhona asincedisa. Manje khona kuyasihlukumezwa ukuthi sokwenzima njengezakhamizi yamabhizinisi yama-stakeholders akubulawayo. Ababecasisa bathi bona indawo ye-Glasgow ingathatha amahabo around four years. Ungakhangela i-four years singathi thina engxenye isikhathi eside ngohlupho esihlawo lwamanzi. Okuthi nxa izulu lingagqokanga lisina leyi ndaba ye-four years ingaba lidamu elingancesa kodwa ihlupho yokuthi thina isikhathi eside kithi. So sokufanele njalo kube le minzamo futhi elula engenza ukuthi amanzi wathole masinya sibili ngoba engxayeleni i-four years ngathi i-medium term kodwa besisikhaya futhi kube lezi indlela eze-immediate ezokuthi amanzi athwale khathesi khathesi nxa leyani plani kuyikuthi ivunyiwe iqhubeke siya phambili. But uhlupho yokuthi khathesi abantu amanzi bekulokhu nzima akulakuhle amanzi okuvula loku evalwa njalo kwenza amaphayipe aduke ngakhola amaphayipe lesemadala kobulawayo kodwa awunxa uvule ubuye uvale amaphayipe aduka so ngenye i-expense engena futhi kukhansile buya futhi ifuqelezakhamizi